Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ngolwesithathu mhla ka 19 kuMabasa 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ele Botswana lithi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka.
Ilizwe leZimbabwe ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi alizame ukuthi likhumane le-embassy yaseZimbabwe ukwenzela ukuthi benelise ukuthi bazwisise ukuthi izizalwane zeZimbabwe zikhona yini esezifikise imbiko kunangale e-embassy ezidinga usizo.
Iyaqhubeka impi yomvukela esabekayo kweleSudani lapho uhulumende weZimbabwe akhuthazwa khona ukuthi ahlenge izizalwane zakhe.
Namhlanje kwenziwa i-vetting abantu baletha amaphepha kwesibili ngoba kuyabe kuqakathekile ukuthi abantu becubungule ukuthi into ezalotshwa maqala liqinisa yini kumbe ingamanga.
Ibandla le-TCCC lihlolisisa amagama alabo abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo belimele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ele Botswana lithi ele Zimbabwe kumele liqhube ukhetho olungeladlakela njalo lube ngolukhululekileyo lonyaka uma lifisa ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuba bezevula amabhizimusi achiyeneyo. Kubika umqondisi Dube.
Lokhu kwethulwe ngunkosikazi Gladys Mukhawa, umabhalani kahulumende wakwele Botswana obona ezokudlelana lakwamanye amazwe obe yisikhulumi ekade singumhlonitshwa izolo ntambama eHebron ngesikhathi kunanzwa usuku lukazibuse lweZimbabwe esigodlweni selizwe leli. Unkosikazi Mukhawa uthe kuqakathekile ukuba iZimbabwe ibe lokhetho olukhululekileyo lonyaka uma ifuna ukuthi amanye amazwe adlelane lalo.
Let me therefore conclude by wishing the government and the people of the Republic of Zimbabwe the best of luck in the upcoming elections.
Kahle ngithathe ithuba ukufisela abantu beZimbabwe inhlanhla ngesikhathi besiyavota. Sinethemba lokuthi abantu beZimbabwe bazaqhuba lolu khetho okuzashiya kungela kuthandabuza ukuthi sekuyisikhathi sokuthi amanye amazwe angene kubhizimusi lelizwe leZimbabwe.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana umzana Henry Mkonweshuro utshele abahambe edilini leli ukuthi ilizwe lakhe lizimisele ukuqhuba ukhetho olungeladlakela.
It is also heartening to note that the Standard Electoral Advisory Council is currently in the country and their pronouncements have been positive.
Ikula leSADC liseZimbabwe sikhuluma nje njalo selikhiphe umbiko othembisayo ngemva kokuhlangana labazaphatheka kukhetho. Sizaba lokhetho olulokuthula njalo oluzangenisa inkokheli entsha ngendlela yombuso wabantu ngabantu.
Kodwa umnumzana efidlela Ncube ocubungula ngezombusazwe uthi akakholwa ukuthi kungaqhutshwa ukhetho olukhululekile.
Kuzabe kulukhetho olokuqala kusuka ngo-1980 ukuthi lube ngolukhululekile eZimbabwe. 43 years kasikaze sibe lokhetho olukhululekileyo. Kungenzeka kube phezulu ukudlelezela kumbe kube phansi kodwa alukaze lube khona ukhetho eZimbabwe olukhululekileyo. Ngakho ke kangibona ukuthi bayenelisa ukuthi babambe ukhetho olukhululekileyo. Kanti ke lukhetho akukulula ukuthi banqotshwe kulo. Isizathu besiba lokhetho olungakhululekanga ukuthi yilo abalunqobayo. Olukhululekileyo ngeke balunqobe. Ngakho ke angiboni ukuthi bangasigcwalisa isithembiso sokhetho olukhululekileyo ngokuba balwesaba kakhulu lolo khetho.
Ngusenjalo uMgonweshuro utshele Studio 7 ukuthi uhulumende kayali ukuthi kuthakazelela uzibuse kuze ngesikhathi isimo somnotho singamanga kuhle kodwa uthi lokhu kudalwa isiyeso zenotho ezetheswayo leZimbabwe ngamazwe angentshonalanga.
The illegal sanctions that were imposed on us had a lot of our young people coming to look for.
Izenzo zenotho seziyenza ukuthi iningi lentsha yethu liphume elizweni lizodinga ukuziphilisa akula muntu ongabasola esekuchoywe ukuthi abantu bengakhohlwa lapho okulenkaba yabo khona
ukuthazelela uzibuse eHebron uyicebile malaba uthi kunenge abawukhangeleleyo njengentsha ukuze kuthiwe bakhululekile
kufanele inkululeko ikhona sikhona embeleni ngoba kudala lokho esikubona bekungekho ukuthi sibe freedom yokukhuluma lokho esikukhuluma noma ukuyenza lokho esikwenza ngezinto ezinjengebhizinisi and ezinye izinto in general nje but also ngiyakubona lapho ukuthi khona kwezinye izinto asinayo yona leyo independence esiyifuna kodwa ngethemba sizofika khona.
Ocubungula ngezombusazo umnuzana Zenzo Moyo uthi kulutshwane okungathazelelwa ngosuku lokunanza uzibuse.
Manje nje basabalele bagcwele umhlaba wonke kungenxa yokuthi lokho ababekulwela bekufisa ukuthi kwenzakale ngenkululeko akukayenzakale namhlanje. Labo esithi thina sabafaka embusweni ukuthi bathungamele ilizwe elikhululekileyo yibo asebenze abantu babaleke bachiye ilizwe labo
bekulabantu abachiyeneyo edilini leli abagoqela abaphathi intambo bakwamanye amazwe abasebenzela kwele Botswana. Iziphathamandla zeZimbabwe le Botswana zisebenzise umbuthano lo ukuqonqosela ukuqatheka kobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Uhulumende weZimbabwe sekhuthazwe ukuthi athathe amanyathelo okuhlenga kumbe ukuvikela izizalwane zakhe ezihlala kweleSudan lapho sokuqhamuke khona impi eqale esigodlweni salelo lizwe iKhartoum kumalanga amahlanu adluleyo. Ukulwisana phakathi kwenhlangothi ezimbili zebutho lokhu bekuqhubeka esigodlweni namuhla. Amabhomba edubuka ndawana yonke njalo kubonakala lezakhiwo ezitshayo. Amazwe agoqela ele Japan lele Germany azise namuhla ukuthi aphakathi kwemizamo yokuhlenga izizalwane zawo. Abalwisanayo kulimpi zinhlangothi zebutho ezimbili. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube uthi uhulumende weZimbabwe laye kumele athathe amanyathelo.
Ngobunzima obuseSudan lokho esikhangelane lawo sokuloko kwaqala ukulwisana phakathi kwama-generals la ayo ahlutshula umbuso lokho esikubiza ngokuthi coup d'etat. Ilizwe leZimbabwe ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi alizame ukuthi lixhumane le-embassy yaseZimbabwe ukwenzela ukuthi benelise ukuthi bazwisise ukuthi izizalwane zeZimbabwe zikhona yini esezifikise imbiko khona ngale embassy ezidinga usizo. Ngoba kakhulu nxa ukuthi kuyeke kunje nxa kulezimo ezifana lezana lezi abantu ababedinga usizo kakhulu kuvame ukuthi basebenzise ama-embassies ayiwo adlulisa umbiko masinyane kohulumende okuyiwo umsebenzi wawo ama-embassy asemazweni ahlukeneyo. Kodwa ke ngokunjalo futhi ngithemba ukuthi labo abantu abakhona ngale izizalwane zeZimbabwe kweseSudan bakhona ama-influential people abahlala labo khona ngale within the community beside ukusebenzisana le embassy abengiyenelisa ukuthi nxa bengayeni uhulumende axhumane labo khona ngale abantu esazi ukuthi ngabantu abavame ukuthi babe ngabadlulisa imilayezo noma nxa kuwukuthi kukhona imbiko edingakalayo ukuthi idluliswe phakathi kwabantu lohulumende noma isiya kuma-embassies. Ngabanye abantu njalo bangabasebenzisa banalabo ukwenzela ukuthi kuzwakale noma kweneliseke ukuthi kubonakale ukuthi bakhona yini abaZimbabwe abadinga usizo bahambe bayekwenyulwa bayekhitshwa kulobu nzima lobo bukhona ubuseSudan.
Indaba yokuhluthuna intambo zombuso leDube siyazi ukuthi abalwisanayo laba abakhokheli benhlangothi ezijiyeneyo zebutho bahluthuna intambo zombuso kwasekuqaleni kathesi sebesilwabona bodwa Zimbabwe siyazi ukuthi ngo 2017 ibutho lahluthuna elalo intambo zombuso lagenqula umgabe. Kulesifundo yini esingafundwa yiZimbabwe nxa sibona okwenzakalayo kwele Sudan?
IZimbabwe babunkomo fanele ukuthi ifunde kakhulu ukuthi indaba yokuthi kuhluthunwe umbuso into engalunganga, ngoba izala izinto eziningi. Izala i-civil war efana nama-civil wars esesiwabonile kwamanye amazwe amaningi. Nxa sithi siyakhangela kusuke kuyukuthi lelo lizwe kwaqala kanjalo kwahluthuna umbuso, kwathi ngemva kokuhluthuna umbuso kwangasavunyelana kuhle, ikakhulukazi khona ngala ama-general kwagcina sekusiba yiwo agcina omunye sesiba leyakhe i-fraction, omunye wabe leyakhe i-fraction, osekucina kusenza kube lama-civil wars esigcina sawabona echiya abantu abaningi behlulukelwe kakhulu, abanye abantu abaningi sebefelwe izihlobo ngento engafanelanga, sekusiba le civil war, into engasalunganga eminyakeni yakulamalanga. Ngoba ilizwe leZimbabwe njengoba sikhangele lilizwe elisadinga intuthuko eningi engakhangelelanga ukuthi ngitshola kancane kube lento engadistructa ilizwe leZimbabwe libuyisele impilo yezizalwane zeZimbabwe egangeni njengalokho esakubonayo ngesikhathi sempi.
OMelika lamanye amazwe siyabona ukuthi bazama ukulamula inkunzi ezilwisanayo lezi ezilwayo. Singabona iphela leyo mpi maduze yini, njengoba sike sabona kuthiwa sokuvunyelweni ukuthi hayi kubekwe phansi izikhali, kodwa siyabona lokhu ezikhala zisiya phambili.
Ilizwe leMelika angiboni ukuthi lingenelisa ukuba ngumlamuli kulomvukela, ngoba esikhathini esiningi silokubona ukuthi ezinye izinto iMelika ilokulwisa ukuthi yelamula, kodwa ekugcineni kugcine kungasahambi ngendlela efaneleyo. Engibona ingathi ilizwe amazwe awe-AU noma ngithi labo SADC lamanye nje labo ECOWAS yiwo amazwe angathi mhlawumbe anga-intervena abangayenelisa ukuthi bathi ukuthola i-solution babe ngumlamulankunzi kulokho okwenzakalayo.
UMnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu. Sixoxela ekwele bilithane sixhume isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, uMnumzana Livid Mugejo, ukuze sizwe ukuthi kulamanyathelo asethethwe yiZimbabwe yini ukuhlenga izizalwane zayo kwele Sudan, kodwa wathi kumele sikhulume lesigodlo seZimbabwe khona le kwele Sudan. Imibuzo esiyithumelelo leso sigodlo ayikaphendulwa. Ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, i-CCC, namuhla lingene kusuku lwesibili lokucubungula amagama amalunga alo asanda kukhethwa nguZulu phansi kohlelo lwe-consensus candidate selection process. Afisa ukuncintisa kukhetho lwamakhansila lamalunga edale lephalamende oluzaqhutshwa lonyaka. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Luqhubekela phambili uhlelo lokukhetha amalunga ebandla le-CCC abafisa ukungena kukhetho olukhulu oluza kwenziwa ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi lonyaka. Isikhulumi sebandla le-CCC kwaBulawayo, uMnumzana Sweden Chiroza, uthi luqhubeka kahle uhlelo lolu kobulawayo.
Namhlanje kwenziwa i-vetting, abantu baletha amaphepha kwesibili ngoba kuyabe kuqakathekile ukuthi abantu becubungule ukuthi into ezalotshwa maqala liqinisa yini umpeni ngamanga.
UNkosazana Thokozani Khuphe, ilunga le-CCC obesamukela incwadi zokuhluza amagama amalunga ebandla leli esigabeni se-Umguza, uchasisa kabanzi ngohlelo lolu.
Njoba likwazi ukuthi abantu banominethwa, bathe sebenominethiwe kathe sebebuya-ke sebezofila ifomu yama-credentials abo, nokuthi sibekwazi ukuthi khona i-track record yabo iminjani. So yikho esikwenzayo thina esikuvethayo bekisama-CV yabo, sesikuhlanganisa-ke sesikubeka. Uhlelo luhamba kuhle kuyo omunye umangalisayo siqalisa izolo namhla silethemba elokuthi kusiyacha u5 siyabe sisiqedile abantu babe sebeqedile
elinye njalo ilunga lesicc umnumzana Gideon Shoko obesamukela incwadi ezifanayo kobulawayo uthi uhlelo lolu lulakho ukugcitshwa namuhla kobulawayo
vetting officer I mean responsible for vetting abantu abafuna ukuya ezikhundleni esika hulumende that is local government le national government lapha silama vetting officers angu 3 silo mama oyedwa umfundisi njalo lo munye ongumfundisi wabusifanda lami hayi ukuhlelo lokuhamba kuhle sibili yes khangela ukuthi siqede namhla ngo 5 o'clock
obesamukela incwadi zamalunga e-CCC emadobo umnumzana Abednico Bebe lapho abekhona uthi baphuthe kahle uhlelo lolu
sikutripus kade sikulohlelo lokuselecta ama-candidates yeso lilo esiphezu kwalo kathesi well kwenziwa ilizwe lonke so far mina lapha kade ngisebenzela khona emadobo hayi kuhamba kuhle sebile akuna problem
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Mthupha usola indlela ibandla le-CCC eliqhuba ngayo uhlelo lokukhetha amalunga azabamela kukhetho okudinga amalunga edale lephalamende lamakhansila
sekuthiwa kule nomination ubani ozanominator so sekukhanya ukuthi bona labana vele uwa city abasezikhundleni bona labana ama MPs avela khona yibo abayabe le information yibo abayabe lolwazi bafika nje njalo nje behamba lakho besenza abakwenzayo yonke information ikibo yibo basinominatayo for instance ngingakhuluma ngendawo esema reserve ngathi ngike ngaba khona ngeza ke ngikhulume ukuthi kungapi kwele Mathebeleland North bekanye abadala leke bedidekile ukuthi asikabi kwazi ukuthi mbani ongenayo ngoba lo khona asimfuni kodwa
ibandla le-CCC lakhetha ukusebenzisa uhlelo lwe-Citizens Community Consensus Candidate Selection Procedure kulokuthi kwenziwe ukhetho lwama-primaries kobulawayo kulezigaba ezilithumi lambili leziqinti ezingamachumi amabili lasificamunwemunye ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane Abezindaba be-Associated Press babika ukuba eCameroon lithe lilwisana kakubi lamalwe cacha eBoko Haram. Lithi amalwe cacha la asebhidlize imizi eminengi duzane lomngcele walelo lizwe lele Nigeria. Ele Ukraine lithi selithole izikhali zama-Patriot missiles adingwe kwele Melika. Elizwe leli lacela uncedo lwezikhali lezi ukuze lilwisane kuhle lele Russia. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lonkosazana Victress Matutu. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim imbokodo uxoxa ngohlelo lwabo lokuncedisa amankazana
ngoba ngedube bekumhlangano yeZim imbokodo siyazakala kakhulu ngokusiza ikakhulu ezikoleni zemaphandleni ekhaya eZimbabwe lalo basiza ngela South Africa kodwa sisiza kakhulu abantwana emakhaya eZimbabwe ngikhuluma nje mhlaka-8 kulenyanga linyanga mhlaka-8 ngoMgqibelo inhlangano yayinyusiwe komunye umcimbi wathi khona owenduna udakamela phansi le-enkanya siyinhlangano besihambile khonale njengoba sinyusiwe sacabanga ukuthi njengoba sinyusiwe ngeke sihambe sibeke sizandla ngabo mama yini sifikela intabeni lasela ebo mama nje khona ngabe singaphathanga lutho sahamba ke siphethe amathezi sasifika khona ngabe sathi isiphe sisayo kodakamela ngama sanitary pads sanikeza abantwana bangamantombazana bonke bekhona lapho ama sanitary pads ngoba nje ukuthi mbonga sowethu bekuphiwe kodwa sikubona ukufanele ukuthi ake khambe sizandla sifike senza lokho esidume ngakho sathi asinike abantwana bangamantombazana ama sanitary pads bahlala bejabule kakhulu ngesonto mhla ka 9 sivele sibehlele sisiya esikoleni sithethe ngaphansi kwendlula imalaba ngosigangatha i-Saint Sebastian Secondary School.
Ye, singathi khonapho-ke belilandani esikolo leso.
Okay, besivele silohlelo lwethu lokuthi sihambise ama-sanitary pads sekuyisikhathi sokuthi siwahambise e-KZ ngoba sinemba ye-KZ lakhona efunde i-Saint Sebastian esikwenzayo ukuthi amalunga wonke silawo anikeza back to indawo abakhulele kizo ngakunikeza ama-sanitary pads. So ilunga liyakhetha ukuthi hayi mina ngikhulele endaweni enje ngifunde endaweni enje ngoba sekulithuba lami ama-sanitary pads awahambe lapho engifunde khona. So ekhezi sikhambisa i-Saint Sebastian lapho kufunde khona omunye wamalunga ethu usithole kuhle Malaba owakhona ngale endaweni yakwaMalaba.
Balamukela njani khona ngapho lapho elihamba khona abantu ezigabeni ezijene?
Ngokuya lokho sikhula ukwamukeleka kwakhona kuya lokho kukhula lakho kuthiwa kuhle kakhulu. Ngangingabeka ngithi ekhezi kade siye khona e-Saint Sebastian samukele kahle kakhulu 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 sithole silungiselele kakhulu. I-SDB ikhona, umlisa wendawo usigangatha ubekhona, amasobho wendawo wonke ekhona, ama-village health workers, izakhamizi, ama-teacher. Siyamukeleka kahle kakhulu, abantu basala bebonga benoma kakhulu umsebenzi esiwenzayo nalokho esikwenzayo ukuthi sinikeze abantwana ama-sanitary pads. Abantwana ngikhulume ngabo, abanye nje vele uthole ukuthi umntwana umbuzo ukuthi i-sanitary pad yalazi athi vele into engingayaziyo uzaqala ukuyisebenzisa ngoba sesifike lawo thina njengenhlangano yembezeni yembokodo. So lokho nje kukodwa nje kuyasibona ukuthi mthe sikwenzayo abantu kuyabajabulisa njalo kuyathinta impilo zabanye abantu.
Lina liwathola ngaphi ama-sanitary pads lawo?
Engingakutsho ukuthi inhlangano yembezeni yembokodo inamalunga esikwenzayo okokuqala indlela esikoleka ngayo ama-sanitary pads ukuthi ngenyanga masisiya umhlangano sinomhlangano esiwenza kanye ngenyanga kanye ngenyanga masisiya emhlanganweni ilunga lelunga kumele libuye liphethe amaphakethi ama-sanitary pads amathathu ngenyanga ngenyanga. Bese sifika lapho ukuthi siyaphuma kuhambe sicela kulaba abasicela kibo ukuthi sicela ama-sanitary pads. Kwesinye isikhathi siyokuya emamoli siye kumantela sicela kuye wonke umuntu ophuma emoli ukuthi hayi besicela iphele le-sanitary pads. Sizama ngazo zonke indlela ukuthi indlela esiwaqoqa ngakhona lapho nje esibona kule thuba lokuthi lapha singathela ama-sanitary pads siyangena siyacela ebantwini. Into engiyithandayo ukuthi abantu masicela baningi abantu abasisapotayo kakhulu amakhampani amaningi ngabala nje ngithi sibe amakhampani amanye nje sikuba siyahamba libe ne-box abasinikeza lona abasinikeza le-transport yokuthi siye lapho esiya khona konke lokho nje sikunikeza kuxhasa elivele ebantwini ngakithi.
UNkosazana Victress Mathuthu ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Amabandla okholo lwesiKristu athi aloke eqhubeka ngomkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa emanyene lenhlanganiso ezizimeleyo. Amapolisa athi asebuphe abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu lamakhulu amabili 5245 iseloke esungule umkhankaso wokubopha abaphatheka ekuthengiseni lekusebenziseni lezi zidakamiswa. UNkosazana Rumbizai Mbewe obona ngokwethulwa kwemibiko kunhlanganiso kugatsha lwabatsha kunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uchasisele uStanikile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
I-NEA program leyo ukuthi sizama uku-raise awareness kubontanga ukuthi ngikhona siyehlisa inani labantu abathatha izidakamizwa njengamachurch sizimele phezulu kube yithi esiqalisayo because ama-youth lawa asemachurch ethu. So it's easier, kulula kakhulu ukuthi thina sibathole ngoba bakhona emasontweni. Then thina njengezimo zi-Christian Alliance silama infrastructures kuma areas esebenzela yiyo labo bakhangele ukuthi babe lenhlelo zokuraise awareness kuma areas abo on i-database njenga emalangeni lapha emashumi ngamayeko bakhangele ukuthi babe le-awareness campaign yabo but indlela abayenza ngazo yinike ukuthi khona bafinyelele lama-youth bazwisisa ngendlela eziyitfo njengokuthi bona baplana ukuba le kusports gallery is a sport tournament. So the tournament in the Labour Party by raise the awareness that couldn't allow any time on me. Ngokuthi ama drugs so ikhathathike sekwenza izinhlelo nje eziqhubekela phambili ngesigaba ngesigaba.
Inhlelo lezi ziyaphumelela yini ziyafeza injongo yazo njalo likubona ngani lokho
owakhathesi angeke sathi ukuthi kuyaphumelela yini ngoba into esisandayiqalisa nti so I'm sure ama-results khona ezaphuma ngokuya but esikwenzayo ukuthi sisizanile ukufinyelela kubosi kumntanga esile access kibo kuma areas ethu ngokuya ngesikhathi singabe sesinama-results athanjeke ukuthi hhayi inhlelo leziyasebenza and hayi azisebenzi
kodwa balamukela njani bona labo abasakhulayo bakhanya belesifiso yini sokulalela umbiko wenu
esefike sakhuluma labo yini bakhangayo into yakhona bayizwisisahlinike but uhlupho nje ukuthi kwesinye isikhathi vele abanye sihlangana labo ngabantu asebe-already into it and ukuthi lizwisisane labantu abanjalo it's a process no I saw one day thing but hayi bona esefike sahlangana labo hayi bakhona balakho ukuzwisisa
phakathi kwalabo bantu abaningi ibaka ngabafana kumbe ngamankazana
abaningi bangkhona ngabafana ikakhulu abafana yibo abaningi amankazana akhona nje but babitshane yike sibalinganisele abafana kathi abafana yibo abaningi bangkhona
lilazo ezinye yini inhlelo ezingayisizo zokufola emgwaqweni ezokukhulumisana labo mathupha
ezinhlelo esilazo yikuthi silana kulabantu esebenza lapho ama-referral partners ukuthi abanye sibabonayo ukuthi lokhu kungakhejuwethu then we-referrem to ama-institutions esibona ngani bengabancedisa like for i-counselling even abanye abafundisi esebenza labo befin-trained ukwenza i-counselling so labo also referrem to ama-pastors esebenza labo to get counselling besides ukukhankasa emgwaqweni but we have ama-counselling sessions then lawona la ama-referral partners to endaweni lapho abangathola khona usizo
Lo nkosazana Rumbiza Imbewe obona ngokwethulwa kwemibiko yenhlanganiso zabatsha kubandla leZimbabwe Christian Alliance ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
KuLive Talk lamhlanje kuhlelo lwabe Zimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngozibuse onanzwe eZimbabwe izolo. Nxa lifuna ukuphatheka kulolu hlelo lifake imininingwane yenu ekhasini lethu le-VOA Ndebele lingaya njalo ku-VOA Shona. Siziqibe ngebezihamba phambili. EleBotswana lithi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka eZimbabwe olungeladlakela. Iyaqhubeka impi yomvukela esabekayo kweleSudan lapho uhulumende weZimbabwe asekhuthazwe khona ukuthi yahlenge izizalwane zakhe. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lihlolisisa amagama abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo belimele. Kwanele Mthwaka Zomuhle olivalelisayo, nguNtungamile Nkomo, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.